soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngensonto ku 14 kwenkwezi 2017 usithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lithi lichizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mjuru nguye ofanele ukukhokhela umanyano elisanda ukuvumba lebandla le MDC kanye lele MDCT
Uba mutsangirayizwe wazama kathathu sangikhumbula ekupheleni endleleni asikushoni lokhu kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzohamba njani.
Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili iningi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa.
Even these days bekade sivunyelwa ukuthi khona ungaswayipayo emabhasini but ukuthi wena uhambe kungela iveni sento yokuthi wena usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Kubaphephandaba siyasitsho ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina esibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe negama likaJesu. Nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lilokhu ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mujuru nguye okufanele akhokhele umanyano elisanda ukuwubumba lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube kanye lelikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Umanyano lo ukhangelelwe ukukhetha umkhokheli oyedwa ozancintisana lomongameli Robert Mugabe webandla le-ZANU-PF labanye ngokhetho lomnyaka ka-2018. Lokhu kwenzakala abasekela umnumzana Tsvangirai besithi nguye olosekelo oluningi elizweni ongakhokhela lumanyano. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leNational People's Party umnumzana Methuseli Moyo.
Ye, liqinisa Gande thina njengebandla leNational People's Party. Ikhoalishini nje ubambano lwama-opposition parties siyalufuna siyalusekela. Sisuke lapho sithi thina sibona kungcono ukuthi ubambano lolu i-coalition leyo kukhokele umama uJoyce Mjuru. Sikhalele ukuthi ngumuntu esikhalete ngasincedisa ukuthi sinqobe sikhulele isidalo sesizane. Sikhalele khonokho nje isimo sakhe, ubukhokheli bakhe nesithunzi sakhe elizweni ukuthi nguye umuntu ongayenza ilizwe lonke leli livume ukuthi yena ngumuntu ongasikhokhela.
Manje pho njengoba yena umnumzana Tsvangirai esithi nguye ozakhokhela lumbuthano liza kuhambisa njani nxa kuyikuthi uzaqhubeka esithi nguye ofuna ukukhokhela liza kuhambisa njani?
Okuqakathekileyo umuntu ozakhokhela i-coalition leyo azozakhethwe libandla elilodwa kumbe ngithi i-National People's Party kumbe i-MDCT kumbe umuntu oyedwa uMjuru kumbe uTsvangirai uzakhethwa ngamabandla wonke nxa ezingene ku-coalition. Nabangekho emabandleni abezokholo abeze i-traditional leadership i-civil society okwakhathesi singathi uqondile la uTsvangirai ngokudonsela ingubo kuye kodwa ekucineni sikhalele ukuthi abantu bazaphiwa ithuba lokubuzwa ukuthi ngubani elifisa alikhokhele thina elethu igqiza ngumama uJoyce Mjuru. Njalo sikhalele ukuthi azikhalelanga thina sodwa sikhalele ilizwe lonke sifuna ukuthi ikhethelwe 2018 ilizwe likhululeke. Ubaba uTsvangirai seke wazama kathathu xa ngikhumbula ekupheleni endleleni asikushoni lokhu kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzohamba njani.
Lo umnumzana Methuseli Moyo isiphathamandla sebandla leNational People's Party ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
so i-coalition ingaletha ilabuzane elitsha kumavotayo ngalabanga abangazayivotela ngaba lelabuzane ukuthi kunento lapho ingani iyaphila ehlanganisa amabandla amaningi athiyeneyo asiyivoteleni ukuthi izanika ilabuzane elitsha lamandla amatsha lentshukuntshu entsha kulabo abavotayo ukuthi bevote
ukudonselana amandla ke ikakhulu phakathi kwamnumzana Tsvangirai lo nkosikazi Joyce Mjuru sesike sakhuluma lo mnumzana Sam Siphephankulu kuwona lo umsakazo evuma ukuthi ngempela uchilo ukuthi labo babefuna ukuthi owabo kube nguye okhokhelayo
abantu sibili nxa bekhangele ikusasa yelizwe kuyake kuqakathekile ukuthi befake ikusasa yelizwe phambili wabo bengaziphakamisi bona nxa bengabakhokheli sibili abaqotho kuyamele bekubengisele khona lokhu ukuthi omunye azimisele ukuthi angabi ngumongameli kuyezodingisa ukuthi umntanalo ngumkhokheli kulokuthi belwele ibhanzi bengakadobhi imali yokuthenga ibhanzi
kodwa wena ubona kusenzakala khonokho
ya mbona zane okwakhathesi amenangazikhangele utumbano lamavoti amaningi bongobani onjani okuqakathekileyo kumele ukukhangele ukuthi amabandla la ngamanyana njani ngoba kungenzakala ukuthi omunye engabe nabantu abaningi kodwa omunye eligabazi enye indlela yokuhuga abantu omunye ele ngqondo ekhaliphileyo ngoba qale ngokuthi ashadeni ungakhuluma ngokuthi rider akuphuma amalobolo okuvala ngeti kumele kuqale kulesisekelo esiqinileyo ukuthi vele i-coalitional naleyi ime phezu kwani lesisekelo esinjani iphezu kwama-issue anjani imeleni yona ngokwakhe
lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili inengi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa njalo le ndwendwe zabafolele ukudinga imali yamabhanga zilokhu zizinde ukuze sizwe okwenzakala ezigabeni zeMathebeleland ngalolu daba sixoxe lomnumzana Nevanya Hunzwi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North iPTUZ
lwaphuzile abazali ukuthi bazuze isikhathi esokuthi bona bayenze ama-transfers abantwana bahambe esikole and isikole eziningi vele kuthiwa kona kufunakala i-proof of payment yangikhona so abantwana abanye especially kuma-boarding schools abahambanga esikole
ababalisi bona-ke ibakhathaza njani indaba leyi emali
even these days kathe sivunyelwa ukuthi khona ungaswipa emabhasini but ukuthi wona uhambe ungela even sento yokuthi wona usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela so abaningi bangikhona bayahamba lapha abasebenza khona but vele akuyenzi ukuthi bahambe bangelaludo ukuthi khona bangasebenzisa njengoprovincial coordinator ngisebenzela ama-districts angu-7 and ama-districts angu-7 lawa amabhanga atholakala kobulawayo iwale le-Victoria Falls and ama-lining akhona and imali yangikhona vele ayitholakali abantu bayadubeka uyafika ebhenki bakutshela ukuthi bona vele akula mali kumele uphenduke kusasa uhambe kusasa uyathola kungela mali
udubo lwababalisi solunjani kathesi ekhaya ukuthi abazali ngapho bacabanga ukuthi bedinge imali ngapho bacabanga lokuthi mbani ozafundisa umntwana
udubo luyeba lukhona kakhulu because i-Ministry of Public Service Commission ye i-Civil Service Commission vele ayisatshanga ama-teachers and isikole especially emakhaya akula ama-teachers because ukuthi khona i-rationalization le abazama ukuyenza kathesi iyayenza ukuthi khona ama-schools amaningi bavule kungela ababalisi because i-ministry ngokwayo ye-finance kubona kumele kwenze i-rationalization so because of i-rationalization naleyo akula ama-teachers aqashwayo for beginning of i-second term so lawo ababalisi vele bayashota isikole
lo mnumzana Nevanya Hunzwi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ esigabeni seMathebeleland North sixoxelaye esewange okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
ukudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumayigobe. Namhlanje ngizabe ngikhuluma nabasakhulayo, umnumzana Phondlovu nomnumzana Welcome Besicela Ndlovu, bobabili bayizalwane seZimbabwe esiphila kule South Africa. Sifuna ukuzwa ukuthi abontanga abaphila kule South Africa bangadlala indima enjani ukuphakamisa isimo sabasakhulayo emphakathini ngemva kokhetho oluzayo. So ngizoqala lawe Paul, awungitshele umbono wakho kulolu daba.
Hey, okwesimo mfowethu kunzima okwamanje ngoba umuntu uyabheka into zasekhaya or into ezizakalekhaya lesi isituation abaphila kuyo kulamalanga ibuhlungu ngoba ayikho into le ukuthi yimali ukuthenga.
Uke wazama ukuthumezela imali ekhaya na?
Ye, hayi ngingathumeza mhlosi emavikini ambalwa adlule. Kwasho ukuthi umuntu obethatha imali ekhaya wangitshela ukuthi kumele aze bathi abuye nini ngoba imali ayikho kodwa ugcine ayitholile yena.
Welcome. So awungitsheleke umbono wakho, uyavumelana lo Paul na?
Ya, njengento ngisakhulayo baba kunzima kakhulu apho kwamanje lanxa mangabe sikhangela befunda sibili kodwa imisebenzi yakhona cha kunzima ba.
Thina njengabontu ngabaphila pheshe singabasiza kanjani ukuze sithuthukise isimo sabo sempilo?
Mina ngibona thina njengabantu abaphila ngaphesheya onke ngalokho esingabe singakuthola singazama nathi ukuncede ezweni lakithi.
Paul.
Yebo.
Aphendula phela umbuzo.
Yena le into eshiwo kowethu ngicabanga ukuthi thina manje into okumele siyenze ukuthi manje yabona ungathi unikeza umuntu umsebenzi ekhaya bese uphinde ukuthi imali yakhe umfakela ngokumthumezela ngalezi ndlela ezithumeza ngazo obomkulu nezinye ezithize zokuthumela imali kuba nzima umuntu ayithole. Kodwa sengicabanga ukuthi yena le ndlela ebisenziwa kudala ngoba wasesho ukuthi yitho somele sibaphosele something mangabe mhlawumbe kuwukuthi uye wamkhatha or kube lakunye amapidogu or uyimisebenzanyana akutholayo kube wena mathupha ozihambisela imali mhlawumbe uma kuwukuthi isimo siyakuvumela la uhambe uphethe imali ukwazi ukuzibhadalela abantu bakho.
Abontanga abaphila eSouth Africa bayenzani ukuze labo bazame ukuthuthukisa isimo semnotho eZimbabwe?
Ya, ngibona into efana naleyo baba ngathi singazama ukuba njengamanje sikwamanye amazwe sikazama lathi uba singezinye izinto sihambe nazo ezweni lakithi.
So kuyasebenza na ungabheka isimo senotho abantu besebenzisa ama-board notes, abanye besebenzisa ama-dollar, abanye besebenzisa lokho nalokho?
Ya, khona ma ngithi ngiyabheka kukhanya kusuka kube nzima ngemali ekhona njengamanje ezweni lakithi.
Enye into ebengifisa ukuphatha kuhlelo namhlanje yile ndaba yabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe. Paul, ngizoqala nawe. Lo mbono wakho, abasakhulayo kwele Zimbabwe balalo ulwazi oluthile na kwezombusazwe esingathi kuzathuthukisa kuzaletha umehluko esimeni sethu emphakathini?
Ya, ngicabanga ukuthi kuleyo ndlela malume kuzima abantu bakithi noma yinto intsha yakithi abaningi bakhona sebabaleka bafudukela kwamanye amazwe ngakho-ke ulwazi lwakhona lunzima angathi abanalo abantu bakithi.
Welcome, yini umbono wakho?
Cha baba, abantu abatsha abanakho kwezombusazwe. Mangibheka njengabanje, mangabe mbala even la kumaphephandaba. Kwabantu abatsha angikaze ngizwe nje nendlela bona abayenza ngayo kwezombusazwe, kwezombusazwe. If bona bengangenela, maybe izwe lingathuthuka. Kuba bona ngendlela bona abahlupheke ngakhona, maybe kungaba otshintsho.
Kodwa abasakhulayo sebedlala indima enkulu emphakathini bekhuthazana ukuyobhalisa ukuze babe lethuba lokuvota kukhetho oluzayo. Ungathi lo mbono wakho kuyasiza na?
Ya, lokho angikasela lokho kungasiza kakhulu. Kungasiza kakhulu kuthina njengabantu.
Paul.
Yebo. Ngicabanga ukuthi ukuvota vele kubalulekile. Ayikho into engasiza mangalokho isikhala sithi izinto ezinje zihambe kanje ekumele singavoti. Kumele sivote. Ngiyakufisa vele ukuthi mangalo kuthiwa kufika isikhala sokuthi kuyavotwa, wonke umuntu omusha asukume ayovota. Ilungelo lakho, ilungelo lami, ilungelo lakhe, ilungelo laye wonke umuntu omusha oyinzalo yakulelozwe.
Matshensi, isikhathi sedliwe ngumangoyi, sekumele kusivalelise abalaleli. Wothi ngimbuze umbuzo wokugcina, ngizaqala lawe Paul. Ukhangelela ukuthi uzabe uhamba ekhaya ukuze lawo uyobhalisa na?
Ya, mina ngizimisele.
Wena ke, welcome.
nami ngokunjalo baba ngizimisele ukuya vota ngoba phezulu kwaneminyaka esesihluphekile ezweni lakithi singaboni nothinto.
Ah madoda ngihlabile le ndaba ngiyathakazela ukuba lani kuhlelo.
Siyabonga.
Okay balaleli sekumele ukuthi ngilivalelise olevalelisayo nguMike Hove lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Lamhla sixoxa ngokwenzakala endlini enkulu ekalobhengula phela. Siyakwazi ulobhengula kwamajobana sibili wathiya umbuso wesikhosini seMandebele. So ke uthe ngithile kolombana ke singazi ukuthi soke kwenziwa okuningi siyezwa kuthiwa kuningi osokwenziwe kodwa singazi ukuthi bangaphi kwangkhona. So ngiyathaba ukuthi ngilo mnumzana ke uPeter Zutheka kalanga Khumalo yena odabuka esikhosini. Baba Khumalo ngiyakubingelela.
Ngiyakubingelela baba Dube. Khathe
sithe. Yeso kulesikhathi singakhulumi. So kuhamba njani kathi sincaza sigangela khona ukuzama ukugcoba inkosi.
Ngesikhathi esidlulileyo sicina ukuxoxisana lawe sakwazisa ukuthi indlu kalobhengula siyahlangana yavumelana ngokuhlangeneyo ukuthi intonga yasala endlini kaNyamande ngoba uNyamande wagcotshwa mhlaka 25 June 1896. Indlu kaNyamande kusukela mhlaka 10 December nalodlulileyo kuze kufike ekupheleni kwayo nalinyanga esidlulileyo mhlaka 38 ihlangane kane icubungula indaba yokuthi umntwana aphume phakathi kwabo. Silethemba ukuthi ekuhlanganeni kwabo ekupheleni kwalinyanga azaba lapho ukuthi leyo ndaba iphuthe ngoba sezidumele emasontweni. Ngakho siyathembisa ebantwini ukuthi babekezele ngoba indaba yabokukhosa yonto encane yinto efanele ihlonitshwe. Sikwazi ukuthi kulo kugama okuningi okwenzakalayo bengise-South Africa khona le ngifumanisile ukuthi kulabanye bethu ababhoda ngemva kwendlu besenza okunye ukuganga okuphakathi kwendlu bezama ukuthi bayehlukanise kodwa indlu kalobhengula ibambene njalo isebenza umsebenzi wabantu. So kuzaphutha umntwana sezizakuba khona abantu bazakwaziswa. Abantu bafanele bazi ukuthi kulomehluko phakathi kwesikhumbuzo sikamzilikazi lokudoba inkosi njalo lokukhetha umntwana. Ngakho abantu abakunanzelele njalo ukuthi akusiyo nto yokuvuka ekuseni umntwana esekhona kuthatha ibanga njalo kulomsebenzi omningi ofanele wenziwe kodwa usuphutha.
Ye kodwa sibili ngeqiniso ubona nzani kuyaphutha kuhle kumbe kukhona ukudoselana futhi kancane.
Ba ukhuluma ngendlu kalobhengula eyiyo elentonga lapha intonga iyasala khona akula kudonselana okukhona ngoba sahle saba lesibopho sokuthi senza umsebenzi lo sibambele kodwa siyanenzelela ukuthi phakathi kwendlu ngokwayo bakhona abanye abayizigani abazama ukuthi nga indlu yalwa kube lokuphakathi kube lokwehlukana bahambe bayekhetha omunye bathi nguye lo kanti-ke bengasebenzanga nendlu kalobhengula ngokwayo. Lokho angikholwa ukuthi baza kumelela kukho abantu ababekezele ngoba izindlu ezinhlanu ezaba ngabantwana bakalobhengula ziyahlangana sezivumelene zibumba into yesizwe hatshi into yomuntu oyedwa ngokufuna kwazo.
Akusincoba indlebe phela Khumalo phonge ukuthi hayi phela lami sengimazi lomntwana lowo uyamazi la kodwa
hatshi umntwana ngifanele ngikwazise kathenazelesisa ukuthi lesizwe ukuthi akakakhethwa akakabi khona. Indlu kalobhengula seyatsho ukuthi intonga izaphuma endlini kaNyamande ngoba lapha eyasala khona. Ngakho njengokutsho kwami indlu kaNyamande isihlangane kane icubungula lindaba ekuqaleni babelungiselela ukuthi ngobana babale babasi babancuse kuze bahlangane nabo. Bakwenza lokho badingisisela kuhle ukuthi abantwana labo bangabe bangaphi njalo abantwana bayahlangana sebehlangane kane. Indaba yakhona njengoba ngisitsho kufanele ukuthi nxa idala iphela le ezayiqala lokho okubuza kimi ufuna ukuthi kuthele khona engakakwazi kuyabe sokusaziwa kodwa abantu bazakwaziswa ngemva kaNyamande kubuyela endlini kalobhengula isuke lapho-ke indlu kalobhengula yazisa amanye amakhumalo jikelele ngoba amakhumalo ayizindlu ezihlanu ezemlandu ehlukeneyo. Umlandu wentonga usendlini kalobhengula awukho zonke izindlu zikamzilikazi. Ngakho bazakwaziswa kwaziswe lezi nduna khathesi sephakathi komsebenzi wokwenza abantu bananzelele njalo bakwazi ukuthi okwenzakalayo kwini ngapha ngaphansi phakathi kwabantu endlini yobukhosi. Ngakho konokho esuke sizikathi esijelani sixoxisana yindlela enhle kakhulu yokuthi ukuthi abantu bazi ukuthi hathi indaba yabo isiphutha. Indlela kaindlela lobengula ayikhangeli kakhulu ngomuntu, ikhangela kakhulu kokuqala ukwakha isizwe lokukumba isizwe, ngoba sidabuke phakathi isizwe asisazazi ukuthi singobani. Okwesibili ukuthi sizazi ukuthi singobani, sibe lophawu lwethu oluzakwenza ukuthi lanxa lihlangana la khona ngase-America ungabi lo muntu ongazisayo ukuthi wena uDube ihle kwazi ukuthi wena ungumuntu wakithi.
Ye, siyabonga kakhulu ke eKhumalo baba ungadinwa lokusasa. Loke zukalindaba kathi sibuka layo lamhlanje ngumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo. Ngethemba lokuthi siyahlanganisa ngabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Dilane.
Siyabonga Gibbs. Ngesizo eziphathelane lokholo silontungamile inkomo weStudio 7.
Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngilo mbhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli, ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo-Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingushathane. Manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ubisana laye njani. Nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabanibezelwa ngusathane kumbe enganindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhili sikasathane kumele ayenze. Ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke. Kwabase-Efesu ichapter nga-6 verse nga-11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda. Abantu abaningi laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba uSathane kungumuntu omnyama olempondo. Hhayi, kakuyinjalo nxa esiza kuwe. Siyananzelela ukuthi uSathane uPawulu uthi yena uza kithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho miningi imisebenzi kaSathane ngoba amacebo kaSathane awenza empilweni zabantu. Nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba ke ngakhonokho. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kathi yena singalwisana naye njani. Okokuqala, nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu. Ngoba ithi yona ngesihlangu sakho leso uzayanelisa ukuma uyehlulane laye uSathane. Kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lezi esingasifaka? Okokuqala, ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Yakwazi ukuza umuntu awe emhlabeni, uSathane wafika wathi ku-Eve, uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile? USathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavid uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini, ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje ngiyananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijakha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani lesitha. Uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakho. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala.
siyasizwe kathe singabala emaphuma phephandaba siyafica ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokhu ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina onokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu unamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana kabe kungabe kumbe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Baba siyathandaza igama likaJesu, sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ibizo likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngalo kumbe kuyimkhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoba empilweni zabantwana bakho, kulethu ukuvuleka kwamahlamu, ukuze uNkulunkulu bebe kwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlula. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ayisonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useniSibanda.
Lamuhla lilanga lokunanza imisebenzi eyenziwa ngomama emhlabeni jikelele, iMother's Day. Ke sibaqhonsele umculo othi wenhliziyo yami. Lami ngichayela ihlombe owami umama wangibelethayo, uMandebele, uMrs. Mhlanga. Ngingakhohlwanga phela obabakazi bami, odadewethu, omama omdala, labomama omncane labanye. Umculo lo uyatholakala phela esihlabelweni se-UCCSA, amaLondon phela. Njalo singikhumbuza ugogo wami uMamoyo, ugogo Gwayi, uMavalindlela, uMrs. Mhlanga, yena oyedabuka eMkalathi eNkayi, ekhonza eMankabini Church khonale eNkayi. Themba niza ukukhonisa lomculo bomama. Wenhliziyo yami, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.